no, bahambe izolo. Namhla lapha bayenza abazayenza khona intasengeni indaba yangikona. Kodwa sikhangela ukuthi kumbeni kungaphela namhla or kusasa. Asazi sibili ukuthi sizahamba njani. Kodwa sibona njengani sebazaqeda namhla or kusasa.
Bahlangana lobani khona ngale emaswingo?
Bazahlangana abantu be-Politburo, abe-Central Committee, abe-Province, ama-War Veterans, amaZiphedra, labo ziwaka and ziwako.
Besizwe kuthiwa kwezinye izigaba ezifana lobulawayo leHarare lakho kungani kulo dubo olufuna ukuthi luqedwe masinya. Ungasitshela ukuthi kunjani ezigabeni zonezo?
Hayi, ibulawayo andisizaqeda layo. Le Manicaland, le Harare, iHarare yaphela. Sokuselimasingo abayenza namhla baza kuya kwamanye ama-province amaningi. Kodwa sikhangela ukuthi kuzaphela ngamaviki abuyayo lawo.
Kuhamba njani kudaba lwemigoqo emele ilandelwe yilaba abafuna ukuncintisa?
Hayi, okukhona ukuthi khona sizahlangana nge-Wednesday. Iphepha elibelikhangelwa iliga committee yethu ukuthi lilungise ukuthi i-proportional representation yama-senators or whatever izaba njani, seliphelile. So sikhangela ukuthi kumbele nge-Wednesday siyabe siqedisa intasengeni yangkhona.
Okokuthi ama-primaries lingawakhangelela nini?
Akazazi, kuzabonakala amanxathu esikhuluma khonapho ukuthi singawayenza, singaqeda ama-rules and regulations then sesiya kuma-prime.